uVOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Le tshona njani mthwakazi omuhle olamukela emweni ngenjabulo ngolwesine mhla ka 15 kuMpimbitho 2018 ngontungamile inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Sihambe esibhedlela namuhla outpatient sathola kuvaliwe besiqanda sathola usizo lokuthi silatshwe njengezigulane zeZimbabwe kodwa sithole ukuthi hayi asizakali sacela sibuyele emakhaya kulungela sizo.
Ingatsha ezelapha izigulane ezivela emakhaya ngkhaya esibhedlela sempilo le-United Bulawayo Hospitals lazo sezivaliwe ngenxa yokukhalala umsebenzi kwabodokotela.
Uright sibili ukuthi uchamisa uke waya e-Harare Central wayebona ukuthi izinto zime kanjani kodwa kuzancedani pho bona bengasidaleli izikhalazo zethu. Baphongohamba bekhulume eParliament kumbe benzeni kodwa thina sithoze sithule lutho.
Umkhokheli webandla leMDCT umnumzana Nelson Chamisa uke wabhoda ngezibhedlela eHarare namuhla ehlola umumo wabodokotela abakhalala umsebenzi. Okay, ngolo embusweni nyakenye umnumzana Robert Mkabe uthi akamanzi umongameli Emmerson Mnangagwa njengomongameli welizwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Okenqulwe embusweni libutho nyakenye umnumzana Robert Mkabe uthi kamnanzi umnumzana Emmerson Mnangagwa njengomongameli welizwe ngoba engene embusweni ngendlela ezingekho emthethweni. Umgabe uthi ulosekelo olumangalisayo elizweni njalo uthi uthukuthele kakhulu ngokususwa kwakhe embusweni. Umgabe wethu le amazwi la namuhla emhlanganweni awenze lentatheli izindaba ikakhulu ezaphandle kwelizwe endlini yakhe eHarare. Intatheli izindaba lezi zigoqela ezomsakazo we-SABC, eze-Sunday Times yakwele South Africa, i-Times of London yakwele Bhilithane kanye leZimbabwe Independent. Umgabe ukulandule ukuthi abantu abatshengisela esitaladeni mhlaka 18 ngolwezi nyakenye ngesikhathi ehluthunelwa umbuso besithi kumele ahambe babegoqela abasekeli bezanu-PF. Uthe abantu laba kwakungabasekeli be-MDC kuphela. Ebuzwa ngodaba lwegugurawundi umgabe uthe akulalutho olubi alwenzayo. Wengeze wathi uhulumende wakhe wathatha amanyathelo okulwisana namalunga ebandla lezaphu ngoba ayegcine izikhali. Umbhuqazwe wegugurawundi wabulala abantu abedlula inkulungwane ezingamatshumi amabili. Umgabe ubelomkakhe uGrace emhlanganweni wanamuhla lo. Ababili laba bakulandule ukuthi bangamalunga ebandla eliphikisayo elikhokhelwa ngumnumzana Ambrose Mutiniri. Kodwa umgabe uthe lingaqoqeka leli bandla uzalisekela. Uhlangothi olwelapha izigulane ezelatsha zivela phandle olwe-outpatients esibhedlela ezivalisa impilo le-United Bulawayo Hospitals sezivaliwe ngenxa yokukhalala kwabodokotela okuqhubekayo. Kubika ubathabile Masuku.
Isibhedlela se-United Bulawayo Hospitals namhla sivale uhlangothi olwelapha izigulane ezivela phandle kwesibhedlela olwe-outpatients ngenxa yokuthi bekungela odokotela abangakhangela izigulane ezibuya kuleyo ward. Odokotela abaphansi kwenhlanganiso yabo eZimbabwe Hospitals Doctors Association bethule umbiko namhla othi kusasa bazatshengisela esibhedlela esiseHarare esePhareranyathwa Hospital. Udokotela Mxolisi Ngwenya isikhulumi senhlanganiso yabo dokotela laba iZHDA njalo engumsekeli womkhokheli wayo uthe balokhe besemhlanganweni bexoxisana labameli bakahulumende mayelana lezikhalazo zabo ethi angeke aveza isibanga asebekiso okwamanje ngoba bengakaqedi inkulumo. Laloba kunjalo izigulane ezihambe esibhedlela se-UBH namhla zithi ziphenduke zilokudana ngoba zingatholanga usizo ku-outpatients ward ebivaliwe. Unkosikazi Zithelo Sibanda ngomunye ophenduke esibhedlela engatholanga usizo.
Sihambe esibhedlela namhla outpatients athola kuvaliwe besicanda sathola usizo lokuthi silatshwe njengezigulane zeZimbabwe kodwa sithole ukuthi hayi asizakali sacela sibuyele emakhaya kungela sizo.
Esinye njalo isigulane esixoxe le-Studio 7 sithi umumo ezibhedlela mubi kakhulu ngoba abantu belokhe besiba lezikwelede zesibhedlela kodwa bengatholi ukwelashwa bethi kungcono ukuthi bagulele ezindlini. Unkosikazi Samukele Ncube uyalandisa.
Isitrayikhi leso esikhona empilo sasisenza sicabanga ukuthi sikhiphe isigulane sethu lathi sizigcinele endlini sibe sizikhangelela ngoba kulanto abayitholayo esibhedlela khona ngale udokotela kabuye ukuzobabona ukuthi abanike i-treatment esabe sikhangelele babe phongubagcina khona ngale le bhili lalo likhwela.
Abongi abakade bethembise ukukhalala umsebenzi kuqala namuhla abasakwenzanga. Umongikazi okhethe ukubizwa ngokuthi nguTabeth Dube uthi bayesaba ukuxotshwa umsebenzi ngoba abongi abagqiba izifundo abangela umsebenzi bebanengi kakhulu njalo abathembe ukuthi uhulumende lo uzabalalela nxa sebekhalale umsebenzi.
Sina njengabomongikazi sibona kungcono ukuthi khona siqhubeke ngomsebenzi singaze sastrike ukuze uhulumende ezwe isikhalazo zethu. Okwenza siyesabe ukustrike ukuthi sibone ngani uhulumende angagcina esesixotsha afake abanye endaweni zethu. Ngoba bakhona abanye asebegraduate leyo kodwa lokho bengakaze bathole indawo yokuthi babe ngomongikazi.
I-outpatients ward empilo leyo UBH abetshaya umoya engelamuntu osebenzela khona ngitsho labongi. Odokotela abananza izigulane ngodokotela abakhulu abangavunyelwa ukukhalala umsebenzi kodwa abenelisi ukuthi banakekele wonke umuntu ogulayo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Kunjalo nje umkhokheli webandla eliphikisayo LMDCT umnumzana Nelson Chamisa wethekelele abagulayo esibhedlela seHarare Hospital namuhla asebela maviki amabili bengelatshwa ngenxa yokukhalala umsebenzi kwabodokotela. UGibson Bebe usipha loludaba.
Kube lokuxokozela kwenjabulo esibhedlela seHarare Hospital, abongi bejabulela umnumzana Nelson Chamisa njalo bezama ukuthatha imfanekiso laye. Ekhuluma lentatheli zindaba ekulesi sibhedlela uChamisa uthe uhulumende kumele akame ukutshona ehamba esithi osomabhizimusi babuye eZimbabwe yena esehluleka ukubanakekela.
They want to be given what they deserve. They wait for it. So government
bafuna imali abayisebenzelayo. Uhulumende abanike imali yabo. Uhulumende ngeke ahambe esithi Zimbabwe is open for business esehluleka ukunaka uzulu wakhe.
Unkosikazi Zukonuhle Bhanda umongikazi uthe abakuhulumende kabasoze bazihlupha ngokulungisisa umumo wezibhedlela ngoba bela bavele belabodokotela babo ababelapha lemuli zabo ngekhaya kumbe ezibhedlela ezizimeleyo.
Istrike sile more than 2 weeks kodwana igovernment kayikayenzi lutho. Istrike sisetshenziswa njenge-political point. Kuright sibili ukuthi uChamisa uke waya eHarare Central wayebona ukuthi izinto zime kanjani kodwa kuzancedani pho bona bengasilaleli isikhalazo zethu. Bayaphonga ukuhamba bekhulume eParliament kumbe benzeni kodwa thina sisoze sithule lutho. Njengathi sikuma district hospitals akula medicine serious, akula ama-green needles. Bona basazi ukuthi bayabesenzani ngoba balama private doctors. This is for the public, bona bayenze lutho.
Unobhala jikelele wenhlanganiso yabafundi eyeZimbabwe National Students Union umnumzana Atifunye uncome okwenziwe nguChamisa.
Ngibonga ngamaya ngalokhu akwenzayo ukuthi ahlangane labantu abone ama-problems afuna ahlangana labantu each and every day. So kuyinto eqakathekileyo and for i-government ukuthi ama-doctor estrike it shows ukuthi into abazi-prioritizayo kanti singakhangeli ukuthi team launch must ita team must vote launch ibi launch ekweru iya launch ekweru ilonjwa everywhere ngemali yena lesebenza but bayihleka uprioritize into eqhakathekile
inwich ecubungela ngezombusazwe umnumzana Pride Mkhono uthe ungazithuduka mongameli ngenhlupho zabodokotela kuveza ukuba akanandaba nabantu
esikubonayo lapha ukuthi uhulumende weZimbabwe akananzi impila kahle yabantu ngoba nje engalungisisi indubeko ehlangana labodokotela laba abakustrike. Siyabona into dokotela laba sebelesikhathi esiningi kakhulu bekustrike kodwa uhulumende ulokhu engalungisisi indubeko zabo lezi abakhala ngazo. Ukuvakatsha kwamnumzana uChamisa upresident weMDCT sengisela ukuthi yena ngumuntu onakayo impila kahle yabantu njalo ufuna ukuthi etshengise ilizwe lonke ukuthi hathi njengomkhokheli osakhulayo ujonge ukuthi abantu bonke bethole impila kahle enhle.
Odokotela sebelamaviki amabili bekhalala umsebenzi befuna ukwengezelelwa iholo kanye lokuphathwa kuhle emsebenzini bathi bazaqhubeka bekhalala umsebenzi uhulumende aze alungisise izikhalazo zabo. Ngimele isitudio sevele ngiseHarare, nguGibson Bebe.
Okay. Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-half past 6 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama magagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Umsekeli kaSikomichi wamapolisa uSenior Assistant Commissioner Charity Sharamba sekutaze ukulondolozwa kokuthula wacela njalo intatheli zindaba ukuthi zilobe indaba zingendlela ezingalwisanisa abantu ngesikhathi ilizwe lilungiselela ukhetho. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Ekhuluma nentatheli zindaba kobulawayo eRainbow Hotel emhlanganweni wezifundo zokuzivikela kanye lokuthapha indaba kahle ngesikhathi sokhetho oqoqwe ngabenhlanganiso yeMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe, uCharamba uthembise ukuba amapholisa azolondoloza ukuthula ngesikhathi sokhetho belandela imilayo yesisekelo sombuso. Isikhulumeli samapholisa kobulawayo unkosazana Inspector Precious Mango uthi bazasebenza gadalala ukulondoloza ukuthula besebenzisa imithetho yelizwe.
Sizabe sisebenza sonke labathathi bezindaba ukuthi sibone ukuthi ukhetho luhamba kuhle. Thina labantu abathatha izindaba njengenhlanzi lamanzi sisebenza ndawonye and thina sithi nxa abathathi bezindaba besiyathatha izindaba begqoka ama press jacket kwenzela ukuthi amapholisa labantu bebabone kungabi bengahlukuluzwa ngabantu kanye namapholisa.
Intatheli zindaba engumsakazi unkosazana Sibusisiwe Sibanda uthi izifundo abazithole lamuhla zibavule amehlo ngendlela zokuziphatha besebenza ngesikhathi sokhetho.
I-workshop leyi isifundise ukuthi ngaphandle kokuthi sizesabele impilo zethu, lathi kuqakathekile ukuthi nxa sifika ezigabeni sazi ukuhlonipha umphakathi, sazi ukuthi siziphathe kanjani. Ngaphandle
evumelana loSibanda intatheli zindaba yeSunday News, unkosazana Robin Muchetu yena uthi ufunde ngendlela zokuzivikela nxa kungaba lodlakela kumbe bengehlelwa yibunzima.
Thina siyabonga ukuthi imisa isifundise ukuthi nxa singangena engozini njengentatheli sihambe kulama platforms abasitshele wona ukuthi singahamba siyekhuluma sibatshele ukuthi ngitshayiwe kumbe bangithrethenile. So siyabonga kakhulu ngento ezinjalo.
Umnumzana Divine Dube intatheli zindaba ezimeleyo ekhangela kakhulu ngezebulenjini uthi ufunde ukuthi aphathe njani imitshina yakhe yokuthapha indaba lokuvikela ayabe esekuthaphile.
Thole imfundiso yokuthi khona singazivikela njani ikakhulu nxa sisiya ezindaweni eziyingozi lapho mhlawumbe okungaba labantu abangasihlasela ngenxa yomsebenzi wethu, njalo sikhangela ukuvikela imitshina yethu esiyisebenzisayo emsebenzini yethu efana lamafoni kunye le-social media, ukuthi khona nxa bekhona mhlawumbe abafisa ukuthi bathole information esiyiphetheyo ngaphandle kwemvume yethu bengenelisi ukukwenza lokho.
Inhlanganiso ye-Media Institute of Southern Africa Zimbabwe eqoqe lomhlangano wezifundo ihle yathatha leli thuba ukwazisa ukuba isisungule uhlelo lokusiza intatheli zindaba lapho sezehlelwe ludubo ngokubathinta ecingweni kunombolo ezithi 078-443-7338 078-443-7338. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Uhlelo lwabesifazana sihluzeni bomama lamhlanje sixoxa ngokubhekane labesifazana ngesikhathi kusenziwa umhlangano wabo omkhulu konapha eNew York phansi komanyano wamazwe omhlaba owe-United Nations. Tumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhlanganiso zamalungelo oluntu enhlangothini ezitshiyeneyo zempilo kwele Myanmar sezisole kakhulu sokusenziwa nguhulumende othethe intambo zombuso ekhethwa nguZulu ngemva kweminyaka eminingi lelo lizwe libuswa libutho oseqinisa imithetho evimba umbuso okhululekileyo. Inhlanganiso ebona ngokulondolozwa kwamalungelo kwele Syria Syrian Observatory for Human Rights ithi inkulungwane zabantu bakulelo lizwe zibaleke ngobunenge edolobheni leGouta lamhlanje ekuseni ngesikhathi ibutho likahulumende lilwisana kanzima labahlamuki. Umongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa ongumgcini sihlalo njalo wenhlanganiso yeSADC ukhangelelwe ukwethekelela eZimbabwe ngomgqibelo lapho azahlangana khona lo mongameli Emmerson Mnangagwa bekhulumisana ngokhetho oluzayo. Uhambo lukamnumzana Ramaphosa lulandela olwequla leSADC elifike eZimbabwe ekuqaleni kweviki. Iqula leli lizehlola amalungiselelo okhetho njalo izolo lihlangane leziphathamandla ze-MDC. Umkhokheli we-UNDP laye ufike namuhla ukuzokhulumisana lohulumende ngamalungiselelo okhetho. Umbuzo omkhulu ngothi kambe luzaqhutshwa ngendlela esuthisayo yini lolu khetho njengokuthembisa kukamongameli Mnangagwa. Ukuhlaziya lolu daba sixhume ilunga leZANU-PF umnumzana Belief Gawulele siphatha amandla sebandla le-PDP umnumzana Edwin Ndlovu onguye osungula lingxoxo.
Ngithi ke njengamabandla aphikisayo ngikhuluma kakhulu ngikhangele i-MTC Alliance kubandla le-PDP. Sithi thina-ke akukabi lo tshintsho osolutshengiselwe nguhulumende ukuthi lolu khetho luzabe lulomehluko kukhetho luka 2013 lokhetho luka 2008. Yafika boni mehluko. Okokuqala ke sizwa ke bekhuluma uMnangagwa sibona i-rhetoric ukuthi hayi United Nations izavunyela ukubuya Commonwealth liba yiliphi ilizwe loba ngubani okufuna ukuthi azobona ukuthi ukhetho luhamba njani uzavunyelwa. Kungamazwi amnandi sibakhanye lithukile emlonyeni, kodwa ke ithukile langikhona ngokwalo lingekho. Ama-benchmarks lawo ke esabe sikukhangelele kakukayenzakali. kodwa kungasenani ke thina njenge-MDC Alliance sesilungiselele ukuthi sizangena ekhethweni sesi-ready sesikhethile ozasimela ke kuqalwe umongameli ke umnumzana Nelson Tamisa lokhu ke sekumgqeke njalo siyayenza ama-rallies siyahamba sikhulumisana nabantu abantu bayathokoza ke singathi ke thina ke ngamafitshane njenge-MDC Alliance sesililungiselele ukhetho sesilindele ukuthi lube khona kodwa ke sisathi thina ke akube lama-reforms ke athile azayenza lolu khetho lube free and fair wonke umuntu oncintisayo enelisi ukuthi aphumelele kumbe anqotshwe kuhle nje kungena kusola.
Nansi indaba babagawule.
Yebo ndinameli heyi kuhle kakhulu ukuthi ngicobisane lo wabazala yazi ngiqhubezele lo wabazala ngamgwebisa ndinameli kodwa kungazeki ani manele ngitsho uyabona into eqondileyo ukuthi obabazala sebajayele ukuhlala bekhala kuphela lanxa into zinjani bahlala bekhala ukukhala kwakhona ke angikwazi ukuthoni engubonayo mina amalungiselelo la akhona awokhetho ubaba omutsha upresident wethu omutsha uMnangagwa ukhulume kuhle wathi ufuna kube lokhetho olukhululekileyo kwele Zimbabwe ukwenzela ukuthi sakhele phezu kwalo ukhetho lolu oluhle ekutheni sivuselele ilizwe ubaba uMnangagwa uhlelo lwakhe lokuthi avuselele umkhonomi welizwe ilizwe libuyele libe ngcono ukwedlula izolo kade wathi likogola izolo uthi yena ubaba uMnangagwa ufuna sithole sisemuva kweminyaka ethile shiwa ngamanye amazwe funa ukuthi sesigijime siyathola amazwe lana siphinde siwadlulile sibe phambili sihambe ngesiqubu ngokunjalo ukhetho oluhlambulukileyo ukhetho olucelekileyo ukhetho oluhle ukhetho lokuthi wonke umuntu uyabe ekhululekile ekhetha yikokuthiwa yikukhetha okuzabe kukhona lo nyaka lokho okuzayenza ukuthi nabantu ababeya bezokhangela bezohlola bazakutsho sebesithi ukuthi hhayi ukhetho lwane belukhululekile izinto zonke sezilukile voters roll entsha sesiphumile kuliyani endala angazi okufunakalayo kunye kungaba kuyini amalungiselelwana la ombethi kwenza abantu bakhankasa nje bekhululekile angazwa ngizwa ukuthi omunye umuntu owathi wavuta ethiwe sezumhlangano wale bahlaselwa kumbe bayenzani bazenzela bona be-MDC abe-alliance bazenzela imihlangano yokhululekile mina njengametsholotho ngale sibabona bezikholisela nje bezihambela bezinyama zabo besenza imidlalo imihlangano yabo bekhululekile abantu benkosi asivumeni bakithi ukuthi ngelinye ilanga izinto ngazithe zachombuluka zaba ngcono kuthi hhayi ibhanti leli liphe ngihle kwakathesi
uthi okuhle kuyabukwa ubabuka ule Ndlovu.
Isintu sithi sona izenzo kungemazwi. UMnangagwa umzamo amnandi bakithi uyakhuluma. Umfanyana kamugawula amazwi amnandi uyakhuluma. Kodwa thina sithi izenzo akube yizo ezibonakalayo. Lokho kwangena uMnangagwa i-economy iyaphansi izinto ziyadura ezitolo kusiya phambili. Yena lokho ekhuluma ilanguage emnandi kodwa okwenzakala ku-ground kuyabe kungayisikho khona lokho. I-ZANU-PF ithi yehlulekile. UMnangagwa-ke kusystem ye-ZANU-PF kusukela ngo-1980 engumminista waze wakuba ngu-vice president kwaze waba lekhuwa waba ngu-president. Kodwa kakunalutho oluhle esibonayo olubambekayo lwenziwa libandla le-ZANU-PF. Kwakukhanya abantu bekhululekile ukukhankasa kakukhanya ama-observers lawo-monitors ebuya elizweni. Singaboni abesadakhe kuphela asibone njalo ne-European Union asibone wonke umuntu akhululeke abuye azobona ukuthi ihambelo lukhululekile na yikho esikukhangeleleyo yikho esifisa kwenzakale hhathi nje ukuthi babecasha ngomunye bathi hhayi sifuna kube lokuthula sifuna i-investment khona lidinga i-investment after 37 years na yiwo umbuzo omkhulu esibabuzayo nabantu bezanuphela
kuphendule khonapho baba ugawule ngamafitshane uyiqibe
ukudiliza kulula kodwa ukwakha kuthatha isikhathi bakithi mayuyu uMnangagwa wayishiwo obekhokhela obekhokhela umgabe ma umlando longawunikwa uMnangagwa kodwa umlando wawunikwe lo wayekhokhela ngalezo zikhathi kuqala bafuna ukukhipha umgabe abasaphathanga lutho obabazala sebephethe izandla kathesi
umnumzana Believe Gawule ngowebandla le-ZANU-PF obexoxa endawonye lomnumzana Edwin Ndlovu owebandla le-PDP Ngesizwe yamazwi yaveza imbono kahulumende weMelika.
Umongameli Donald Trump usevumile ukuthi uzahlangana lomongameli weNorth Korea uMnumzana Kim Jong-un. Lokhu kwethulwe ngumnumzana Chung Eyong wakwele South Korea oncome okwenziwa nguTrump othi kulakho ukuthwalisa nzima ilizwe leNorth Korea lingaqhubekela phambili lilolonga izikhali zenyukliya. uTrump engahlangana loKim Jong-un, lokhu kuzaba ngokuqala ukuthi umongameli wakwelemelika enze umhlangano lomongameli weNorth Korea. UChung, ongumcebisi kahulumende wakwele-South Korea, wenze umhlangano loKim Jong-un ngoNhlolanja ePyongyang. Utshele intatheli zindaba ukuthi uKim uzimisele ukumisa uhlelo lokulolonga izikhali zenyuklia nxa ilizwe leMelika lifisa ukukhuluma laye. UChung uthe uKim unanzelela kakhulu ukuqakatheka kokulolongwa kwamabutho eSouth Korea laweMelika duzani lelizwe lakhe. Umnumzana Mike Pence, umsekeli kaTrump, uthe okwenziwa nguKim kutshengisa ukuthi uTrump usetshaye kwazwela kuKim osefuna ukuthi bakhulumisane ngezikhali zenyuklia. UPence uthe okwenziwa lilizwe leNorth Korea akuguqulanga indlela ilizwe leMelika elidlelana ngayo lelizwe leNorth Korea. Uthe zizaqhubekela phambili izijeziso zenotho ezafakelwa ilizwe leNorth Korea. UPence uthe ilizwe leNorth Korea kumele liveze indlela yokumisa ukulolonga izikhali zenyuklia uTrump engakahleli phansi loKim. Unkosikazi Sarah Sanders, isikhulumeli sikaTrump, uthe umongameli wakwelemelika kasoze aqalise ukukhulumisana loKim kungaphumi mgceke ukuthi uKim useyekela ukulolonga izikhali zenyuklia. Uthe okungenza ukuthi ababili laba bahlangane yikuthi uKim avumele ukuthi kube labantu abangethekelela indawo lapho okulolongwa khona izikhali lezi. Uthe umhlaba wonke jikelele ungajabula nxa ilizwe leNorth Korea lingamisa uhlelo lokulolonga izikhali zenyuklia.
Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Kwezemidlalo lamhlanje, umqeqeshi weHighlanders uMatinda Ndlovu sekhuthaze abalandeli baleli qembu ukuthi baze ngobuningi bazisekela ibandla emdlalweni walo walonyaka wePremier Soccer League. Kubika uJoseph Njanje.
Imidlalo yelinyaka yesigaba seCastle Premier Soccer League ikhangelele ukuqala kulimpela viki, njalo iqembu leHighlanders lihlele ukuba lidibane leqembu lebutho lesizwe leBlack Rhinos ngesonto enkundleni eBarber Fields. Ephendula intatheli zindaba zemidlalo ngemva kokubuzwa ukuba kuyini akwaziyo ngeqembu leBlack Rhinos, uMatinda uthe yena okuqakathekileyo yikuba yena labafana bakhe babumbe amasu ukuba bedlale njani ngesonto, ngoba bevele bengeke bebekwazi lutho ngeqembu lezivakathi njengoba nje isizini isanda kuqala. UNdlovu uthe nxa kule ndingeko bazaguqula indlela abazadlala ngayo sekuphele ihlandla lakuqala lomdlalo, ngoba lapho yikho ababe sebebone khona ukuba iqembu leRhinos lidlala njani. Lo mqeqeshi uthe yena uqakathekileyo yikuba abantu bengakhohlwa ukuba uhlelo lokuphendukisa isiko leqembu leHighlanders ngolweminyaka emithathu, njalo uqakathekileyo okwakathesi yikuba iqembu lakhe lidlale ngendlela ebukekayo. UNdlovu ukhuthaze abalandeli beqembu leHighlanders ukuba babuye ngobuningi babo ukuzobukela iqembu lakhe ukuze baphe abadlali amadlabuzane.
Ama-supporters bona abuya ngobuningi babo bezosupport i-team yabo. That extra man was the response of the supporters when these boys are playing also tells and also gives my players his team to go.
Imidlalo izaqala ngomgqibelo lapho iqembu leChicken Inn lizemukela khona eleDynamo senkundleni eBarber Fields, eleNitroot lizemukela eleMutare City ngaseMandaba, eleNgezi Platinum lizadlala leHerentals ngaseBaobab, eleZPC Kariba lizadibana leFC Platinum ngaseNational Sports Stadium, eleYanda lizadlala leBulawayo Chiefs ngaseRuvaro, uthi iBulawayo City izangqikelana leChapungo ngaseLuveve. Kweminye imidlalo yangesonto, iqembu leCape United lizadlala leHarare City ngaseNational Sports Stadium, kuthi eleJapane Mine lizadibana leTriangle ngaseMandaba. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Ziphetha izosuku sikhangele ebezihamba phambili. Okenqulwe embusweni libutho nyakenye umnumzana Robert Mgabe uthi akamnazi umnumzana Emmerson Mnangagwa njengomongameli weZimbabwe ngoba engene ngendlela ezingekho emthethweni. UMgabe uyakulandula njalo ukuthi kukhona okuphambanisayo ngombhuqazwe weGugurahundi. ukukhalala umsebenzi kwabodokotela kuyaqhubeka njalo izigulane ezivela phandle aziselatshwa empilo lase-United Bulawayo Hospitals. Kwanelo kwamanje olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.